soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Ivana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 24 kuzivandlela 2022 igama ngontungameli Nkomo ezihamba phambili.
Thina siyakwamukela siyinhlangano ukuthi hayi at least inkulumo leyo isizohlalwa kuxoxiswane phakathi kwenhlanganiso yabo ukuthi into le kumele iphatheke kanjani kangcono.
Umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa uthi ibandla lakhe le-ANC alivumelani lembiko ephehla inzondo eqondiswe ebantwini bokuza ememethekiswa ngamanye amabandla aphikisayo.
Kuyathokozisa ukubona i-United Nations ihlala phansi ithatha udaba lweZimbabwe ngendlela eqakatheke kangaka.
I-United Nations Human Rights Council iqhuba umhlangano wokuhlaziya umumo wamalungelo oluntu eZimbabwe. IMelika ithi akumelanga ibutho leZimbabwe lingenele kwindaba zokhetho kumbe ukwethusela abantu ukuthi bavotele ibandla thize. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu ababili kuphela nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula amashumi ayisikhombisa 75 velo mkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala bedlula kancane inkulungwane ezintathu 3110, kuthi abahlatshwe esibili labo baphose babe linani elifanayo 3007. Abahlatshwe esithathu bangamakhulu phose ayisishiyangalombili 787. Ngompalakazi inani labantu ekade bephethwe ilumkhuhlane ngasikhathi sinye liqansela yaphezu kwenkulungwane ezingamachumi amahlanu 50,000, kodwa kathesi selehlela yakunkulungwane eziyisishiyankalolunye kuphela 9,661. Umongameli wele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa uthi ibandla lakhe alivumelani lenkulumo ezilakho ukuphehla udlakela oluqondiswe ebantwini bokuza eziphuma kwamanye amabandla aphikisayo. Amabandla la aqoqela ele Patriotic Alliance elithi izizalwane zakwamanye amazwe ikakhulu ezingela maphepha kumele zixotshwe kwele South Africa. Amalunga aleli bandla ake abhoda eJohannesburg engenela abokuza ezindlini lasezitolo zabo esithi kabaphume baphele kulelo lizwe. Umkhokheli webandla le-EFF uMnumzana Julius Malema laye uke wabhoda ngamahotela lamakhefa wona athi aqhatshabo ukuza kuphela echiya isizalwane zeSouth Africa phandle. Egqiba umhlangano we-ANC National Executive Committee lekhotla izolo, uRamaphosa uthe ibandla lakhe kumele libe yilo elihamba phambili ekukhulumeni ngendaba ze-immigration njalo lingaze lavumela inkulumo eziphehla ukuhlaselwa kwabakwamanye amazwe izizalwane zaseSouth Africa. Uthe ibandla lakhe kumele likhuthaze abaza kwele South Africa ukuthi badinge amaphepha afaneleyo ngoba leyo kuyindlela elondoloza ukuthula elizweni lakhe lasezansi e-Afrika. sixoxele sikhulumele senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwanazi.
Uhlupho olukhona lapha eSouth Africa yikusweleka kwemisebenzi namathuba kuntsha nozulu waseSouth Africa jikelele. Lokho kubangela ke umuzwa lo kungathi abantu sebezizwa sekungathi abantu bokuza baningi. Futhi ungananzelela imisebenzi injwayelo yabantu baseZimbabwe yiyo ke mhlawumbe ongathola abantu baseSouth Africa nawo bekompitha kuyo. Pho ke lokho vele kunawo lowo mthelela wokuthi abantu baseSouth Africa sebengazizwa ngathi bona sebegudluzekile emisebenzini bese bezibuza ukuthi kungani abokuza beyiba abakhanya besebenza kuleyo misebenzi. Uma simlalelisisa kahle thina uJulius Malema kasimuzwa ethi abantu bangaphandle kabangabi khona. Kodwa ukhala ke asithi yena abantu emisebenzini ngokuqhatshwa lapha kube lezilinganiso ezibukisa ibalance yokuthi kunama-locals kanye nokuthi phela sekunabantu bangaphandle abasebenzayo. So angeke ngimgxeke mina ngithi mina hayi abanye abantu bathi usehlamukela hayi lutho angiboni ukuthi ulo muzwa lo ukuthi abantu bangaphandle bangasebenzi. Kubuzwa nje kuphela ukuthi into yakhona inesilinganiso esilinganayo na. Nathi asibeni ngeqiniso ngoba akuzwakali kahle nathi kwowethu umuzi masingazithola abantwana abasebenzayo beyi 9 out of 10 kumbe sebeyi 10 out of 10 abalapha ekhaya bengasasebenzi. Kuyadala lowo mthelela wokuthi abantu bese bengathi sebexophana.
Aba kwamanye amazwe ubona bemthemba yini uRamaphosa ikakhulu abeZimbabwe nxa sikhangela ukuthi uhulumende wakhe sowamisa uhlelo lwama-special permits?
Noma bengamthemba kumbe bengamthemba abantu iqiniso ukuthi ungumongameli weSouth Africa and ma esekufaka ukuthi babone ukuthi ibandla libusayo kuzomele lidingide kakhulu lendaba. Thina siyakwamukela siyihlangana ukuthi hayi at least inkulumo leyo isizohlalwa kuqoxiswane phakathi kwenhlanganiso yabo ukuthi into le kumele iphatheke kanjani kangcono. Endabeni lokuvala ama-ZTP nakhona nathi sikubona ukuthi wenziwa ngesikhafukhafu and ukubukeka ngathi kwakule pressure evela kubo Put South Africa First nezinye inhlangano ezazifila akungathi kuvi ukurenewa kwe-ZTP. But ingcazelo esiyitholayo from uminister yikuthi hayi i-special dispensation yayingeke ihambe unomphela. Kwase kumele ifike lapho ekhawula khona ngoba yayivele i-temporary measure abantu bazomele bamigratele kula ma-permit. Njengoba sasishilo ingxoxo ziyaqhubeka naye i-Home Affairs naye uhulumende waseSouth Africa nenhlangano zonke ezi-progressive ukuthi kuboniswane ukuthi abantu bonke laba ade sebechithe iminyaka elichumi lanye bekuma-permits la specially kuzokwenziwa kanjani ngabo ngoba vele kwakubenze bangena kulawo ma-permit ukuthi babengakhwalifayi kula amanye. So siyakwamukela kakhulu ukukhuluma kukamongameli.
Umnumzana Bongani Mkhwanazi ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Ugatsha lwe-United Nations olubona ngezamalungelo olwe-UN Human Rights Council lukhangelelwe ukuhlaziya umumo wamalungelo oluntu eZimbabwe ngolwesithathu. Lokhu kuza ngesikhathi inhlanganiso ezizimeleyo zisithi ukwephulwa kwamalungelo nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kuya phambili. Umhlangano lo uzaqhutshwa kusetshenziswa inhlelo zabomabona kude njalo umphathintambo obona ngezemithetho umnumzana Siyambi Siyambi nguye ozakhuluma emele uhulumende. Abenhlanganiso ezizimeleyo labo bazaphiwa ithuba. I-United Nations isike yaqhuba imihlangano efanayo ngeZimbabwe ngo-2011 lango-2016. Sixoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Ukuhlaziywa kodaba lwamalungelo abantu eZimbabwe kuyinto eqakatheke kakhulu kakhulu nxa kuhlaziywa emhlabeni wonke jikelele ngoba kuveza kahle kamhlophe ukuthi isimo samalungelo elizweni leZimbabwe sidinga ukuthi umhlaba usifakele isibuko esikhulu kubhekisiswe lokho okwenzakala ngoba kunengokwenzakalayo okungahambisani lemithetho yomhlaba lamalungelo omhlaba aphiwe ngabantu emhlabeni wonke jikelele. Ngakho ke kuyathokozisa ukubona iUnited Nations ihlala phansi ithatha udaba lweZimbabwe ngendlela eqakatheke kangaka okusho khona ukuthi kasisodwa ekuhluphekeni kodwa bakhona njalo abanye abafaka udaba lwethu ku-agenda.
Uhulumende Ncube, kuyini esingakhangelela ukuthi akutsho emhlanganweni lo kanye labenhlanganiso ezizimeleyo ngakolunye uhlangothi?
Njengenjwayelo uhulumende uzathi yonke into ihamba ngendlela efaneleyo kasoza vume ukuthi amalungelo abantu ayephulwa ngendlela thile ngendlela zonke ngokuba kuso sonke isikhathi kusuka ngo-1980 khona lemuva ubehlale sithi izwe uliphethe kahle kuthe sekufika lokho kwe-Universal Periodic Review okokuxoxisana komhlaba wonke ukuthi kuncedisana ukufakela izibuko lokho kwenzeka kwamanye amazwe. Umnyaka nomnyaka kuso sonke isikhathi kusenziwa lokho uyabe sithi yena into zonke zihamba ngendlela efana enhle kakhulu. Ngakho-ke kawumangalisa ukuthi uzalandula uzaphika athi akulalutho engilwenzayo lubi kanti ke inhlanganiso ezizimeleyo njalo ezamalungelo abantu ziza kubeka nje ngoba kucacile ziza kubeka njalo kucacile ukuthi amalungelo abantu ayephulwa ngendlela enkulu kakhulu eZimbabwe.
Kahle kahle iZimbabwe ungathi isilela ngaphi kundaba zamalungelo?
Ziningi kakhulu indawo lapho kusilela khona. Singabangala nje udaba lwegugura wondi lona ngokwalo ngaphansi komthetho womhlaba kulalokho esithi ilungelo lokwazi, the right to know, ilungelo leqiniso, the right to the truth, ilungelo njalo lokuthi kulungisiswe okuyabe konakele, the right to a remedy. Wonke lawo malungelo ayephulwa ngokuphathelene lodaba lwegugura wondi ngendlela olwenzeka ngayo lokho ebengazakala abantu abanyamalalayo abafayo. Kanti ke kakukalungiswa lutho. Baningi njalo asebenyamalile kusuka ngosikhathi segugura wondi kuze kufike namhlanje lawo malungelo alokhe engalandelwa. Kanti ke njalo siyabona abantu bengavunyelwa ukuvota abafanele bavote okusho ukuthi bayavinjelwa ukuphatheka ekubusweni kwelizwe. Kanti ke siyabona njalo abantu kabavunyelwa ukuthi badoyidwe emgwaqweni bakhulume lokho abakuthandayo. Ilungelo lele sithi freedom of speech, le freedom of expressing, le freedom of association, le freedom iright to a peaceful assembly. Ungabala ngokuwa ngobuningi bawo ayephulwa amalungelo avikelwe ngumhlaba wonke jikelele.
Umnumzana Fihlela Ncube uhlaziya ezombusaswe. Uhulumende weZimbabwe uyakulandula ukuthi wephula amalungelo kaZulu. Uhulumende weMelika uthi ibutho leZimbabwe akumelanga lingenele kundaba zokhetho kumbe ukwethusela abantu ukuthi bavotele ibandla thise. Uthi ibutho leli kumele liziphathe ngendlela ehlelwe yisisekelo sombuso sona esithi ibutho kumele livikele umuntu wonke lingathathi hlangothi njalo lizehlise libe phansi kombuso oyabe ukhona. Linkuthazo yethu lweyisigodlo seMelika eHarare sona esiqhuba umkhankaso ogqugquzela uhulumende weZimbabwe ukuthi acande indlela ebalulekileyo ezakhokhelela kukhetho olukhululekileyo ngomnyaka ozayo kanye lakuma-by-elections aza kwenziwa ngombimbitho lonyaka. Isigodlo lesi sithi njalo abezombusazwe bonke kumele batshiyane lodlakela. Sixoxele lunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule.
Isigodlo seAmerica siyalahleka ikakhulu okokuqala ngithanda ukuthi ngithi isigodlo seAmerica kasithi khona kuqala kususwe ama-sanctions akususwe izijeziso zenotho ngoba isigodlo seAmerica sikhanya sifunwa ngureferee. Yibo bafuna ukuba ngo-referee emumweni wethu weZimbabwe. kota wana berefera bemile opposition ngoba bathi bona akube lokhetho lunje kota bedala ama sanctions ukuthi abantu bazonde benze ukuthi abantu bazumvukela uhulumende bavukele uhulumende bavote bezondile ngenxa yomumo wama sanctions ngokunjalo laba bantu abaqale bona balungisise umumo wama sanctions basuse ama sanctions xa befuna ukuba lesi ukhetho lweZimbabwe njalo abaqale bona baye yenza ama electoral reforms khona ngale America ngoba undoda lo obekhona uTrump uthe yena ukhetho lutshonisiwe kabalungise bona uqala ama electoral reforms khona ngale America uqala ababona utshani elihloni lomunye kwelabo elisho kulogodo yiko ulahleka kwabo abalabo khona ukuthi ukhetho alukuhambi kuhle eZimbabwe nanilani ngokwabo lokhu thina silandela ama guidelines iziqondiso zibekuqhubela ukhetho silandela iSADC asikwe-America thina ukuthi bazafuna ukusidetectela kwi-pace lesitshele ngathi thina we belong to SADC iSADC sihamba leSADC okwenzayo iSADC ukhetho lwethu lwesiSADC yilo lwenziwe eZimbabwe lokho abasitshela khona lokhu asikuthathi ngaphandle kokuthi bona bale interest siyabo ukuthi bancedisane le-opposition nge-regime change agenda abalayo.
Izeki layo bathi kumele ibe lugatsha oluzimeleyo olusebenza kungela kungenela kwabezombusazwe ikakhulu iZANU-PF.
Amvumelani layo iblame lay enikwa iZeki ukuthi iZeki ayenzanga lokhu iZeki ayenzanga lokhwana. IZeki iqhuba umsebenzi wayo ukhetho luba khona ngo-29 March umangumongameli sekhulumile ngakho ke konke lokhu kusenziwa iZeki. IZeki kayikhethi bandla iZeki yiyo ebizela esikweni amabandla atshiyeneyo ukuthi angqikilane ngokunjalo ukhetho lulungiswa yiyo iZeki. IZeki ilungisile uhlelo lwayo uhlelo lwalulandelwe ama-elections akhona ngo-26 March ngokuningi ngokwana i-blame game le yenziwa yi-opposition ukuthi abantu belekuthi bekhala bethi hey lokhu akwenzakalanga hhayi abalaleli inhlelo zeZeki nxa ziphuma bazilandele abantu bahambe berejista ukuvota ngesikhathi sikeneso esibaliweyo yiZeki. IZeki iqhuba umsebenzi wayo kuhle okumangalisayo asambeni siye phambili ngokuvota.
Umnumzana Belief Gawule lilunga leZANU PF abamabandla aphikisayo afana le MDC Alliance bona abahlezi besethesa iZANU PF umlando wokuqilibezela kukhetho bathi bayavumelana lamazwi eMelika. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi insanganiso ezizimeleyo zezikhuthaze uhulumende ukuthi akhulume iqiniso ngokwephula amalungelo akwenzayo emhlanganweni we-United Nations Human Rights Council ozahlaziya umumo wamalungelo kuleli ngolwesithathu. I-Chronicle ithi ibandla leZANU-PF izolo limemezele amabizo alabo abazancintisa belimele kuma-by-elections ePhalamende aza kwenziwa ngomvimbitho. Kodwa abazancintisa kumakhansili abakaziswa. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Injani Studio 7 ngiyalibingelela ukusena elihle ngithi linjani lonke bentanda nje ukuthi ngingene ezombangazwe lapha kakhulu emaphathini akithi siNdebele uemarapini leZANU leZaphu leZaphu ekasibangaliswa ngilesifiso ngekufisa kwami ukuthi aluba iZaphu ingangena ekhethweni loma by-election kumbe next year ingadobha emfisa ukuthi iyenze zona izikhalazo lezi ezishiwo i-MRP ezikhaliso ezikhalelwa i-MRP la i-MRP yenze zona izikhalazo nxa ngene yadobha ekhala ngazo manje ziyenza okufananayo besides lokhu kokuqumilizwa anyazi ukuthi lapho ngeke awuzothi azikungaze kube into yamanje kodwa bengicela ziyenze okufananayo abantu bakithi ezindebeleni sikhala ngemisebenzi sikhala ngemisebenzi siba ngilizwe okankomo kondisi alisulwele bantu benkosi lisulwele badala bethu sikhala ngemsebenzi bantu siyehlulela ukuthi sibuye emakhaya sizosebenza lati kona phema plazini la amancane ezikhulu siyacela bakithi sibe lati bakithi lisikhulule bantu singavumeli abantu bangaphandle abasuke eHarare kona babuya bezosebenza lapha esikhona umuntu nxa ukuthi ngwe eHarare ebuya ebuzovula ibusiness anikwe umthetho ukuthi uqhasha abantu bakhona apha ekhaya siyacela abantu suka asidinga okuningi noma lingathatha umbuso kodwana onokuma MP labo bani bani suka siyacela ukuthi leli sizamele suka sizosebenza lati emakhaya abantu konoko siyashiya konoko kuncane ayikho into ukugcwala abantu bempumalanga kuphela nematalent umuntu ufika avule ibusiness abuye labantu bakhe thina sizosebenza ngaphi bantu benkosi siyacela mqondisi moyo lo sibangilizwe siyacela ukuthi lenze into efana nayo njalo libambane
Salubonani ku Studio 7. Ngibingelela bonke abasakazi be Studio 7. Ngikule ndawo likaMqondisi Mo. Mqondisi Mo kangeni kokhetho. Kangeni kokhetho. Thina sifuna ukumvotela sibaningi abatsha. Sifuna ukumvotela. Kangeni kokhetho. Sizamsupporta thina.
Salubonani emsakazweni wakithi, emsakazweni wabantu, emsakazweni wabomthwakazi. Sibonge kakhulu ngezindaba ezimnandi elisinikeza zona. Ngizaphinda njalo ngithi ngicela kakhulu abantwana liyanikeza isikhathi esiningi ezihlanganisweni zakithi. Okwamanje sengathi nje liphinda futhi linikeze amandla ezihlanganisweni zaseSozibele eziseHarare. Ngoba likhona eminye imibuzo lapha abantu abayibuzayo ngenhlanganiso zakithi ukubonisa ukuthi inhlanganiso, inhlangano zakwethu azinikezwa ithuba eleneleyo ukuthi zizichazise, zazise abantu ukuthi zona zimeleni. Sicela ukuthi siyaphambili sengathi unganikeza kakhulu isikhathi kwinhlangano zakithi. OZAP, OMRP, OMLF, OMLO, umhloko womoyesizwe, obheji likaZulu, lezinye njalo esingazaziyo ngoba ziningi inhlangano zakithi lapha kodwa azazakali. Sibonge kuleyo ndawo, ngithemba le audio izobhekisiswa, ikhangelisiswe kupromote inhlangano zakithi. Come 2023 abantu futhi bayazazi, bazi futhi futhi bavotele bani. Siyabonga.
Hallo. Jani yonke abasakazi abalaleli ngihloniphe enkulu sithi linjani lonke sisithi lapho elikhona sicela lazi ukuthi umkhuhlane wecorona ubhahile bantu bakamlimo sicela nilandele izixwayiso ezikhulunywayo hey thina besikhala ngendaba le kaChamisa leyabo makhuphi omonzo ebizo besicela ukuthi uChamisa angabe kuthiwa uyatshintsha ibizo kusesemanje ngoba into ekhona esiyibonayo ukuthi khathesi angithi ibizo leli lizalokhusi liliza gcina abandala ekhaya bengakwazi ukuthi bavotela i-MDC Alliance kanti sebevotela uMonzora maybe bona bafuna uChamisa ke leso kusiba kuyaba confuse abantu abadala besicela ukuthi uChamisa angabe uyaphela uyanika ibizo kusesema then ebesekhampena njalo wazisa abadala emakhaya sakhuluma rural areas yikho kakhulu okuney'nkinga ngoba abadala abaningi babengakwazi lokho ngiyabonga ngamaphosa ngikhuluma ngila eBotswana
Salibonani basakazi baka Studio 7. Mina ngithanda ukuthi ngibeke nje egcekeni indaba yabo Monzola labo Makhube. Makhube lo Monzola bangahlali la ngabantu. EMDC yini yokuphele kaChamisa. Lokho ukuthi Monzola, lokho ukuthi Makhube eMDCT ngamandlwani wonke wona lawo. Monzola awula bantu vele ngubani ozatshona kulandela njengoba Monzola sokuzondwa edlula Makhube. Lawe Makhube izimotshela isikhathi sakho akuda muntu nje ozatshona ezihlupha nje ufotela wena ethi kumbuza thini Makhube. Sengizama ukuthi ngucele nje kini lo Monzola ukuthi ngabe yabuyela kuMDC enkulu lathatha iavest house lathatha imchina yonke lathatha izinto zonke nawu lamhlanje izinto lelazo kodwa sele sehluleke ukuthi lina liye phambili lina yini iline lathatha izinto ama office lemdula kuJoni Phenaphe esikuthoyo ukuthi come 2023 lapho elizobona khona kuhle ukuthi umumo uza kumanjani vele kasifuni khona ukulibona ngisho kancane kumbe ukuthini lamhlanje campaign amonzolo abalinika itruck yamasotsha ukuthi izolibinda livumelizana uPF yangena phakathi kweni yiye lidlalisa kubisoyele ezudoli so asazi sizobonana kuground emhlabeni lizokhampina lizogijima
Studio 7 labasakazi bethu abasiphi ihlelo ezimnandi kangaka ngiyadana kakhulu ngezenzo zika Thokozane Khuphe lo Monzura ngona abantu laba badlala ngabantu labo asebethatha abantu ngani ngabantwana akula nto abayenzayo ekhanyayo so ubona abakulelayo ipower ngabalandaba lokufunda belungisela abantu into engibona ngani ngaba ngcono ukuthi abantu abathiyane labo kungangcono lekile uvota ukuthi nivotele uKhuphe labo Monzura labo thiyana nabo abantu labo abantu abale confusion yabo
Lavo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-AFP ithi kukhale imbhobho enkambeni zamabutho kwele Burkina Faso izolo. Amasotsha esithi afuna inkokheli yawo ixotshe umsebenzi njalo ekhonona ngokungaphiwa izikhali ezifaneleyo ekulwisaneni kwawo labahlamuki besimoslem abedlulise amalawulo. I-Voice of America yona ivika ukuba uhulumende wele Cameroon uthi usevule uphenyo kulandela ukufa kwabantu abangamashumi bhosi amavili 17 ababhubhele kwenye i-night club ngemva kokulumatha kwayo umlilo. Abanye babantu laba babikwa bebebukele imidlalo ye-Africa Cup of Nations. Singene kudaba lwemelika. Unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uxwayise umongameli wele Russia umnumzana Vladimir Putin izolo ukuthi engalokothi ahlasele ele Ukraine ngoba lokho kuzabangela ukuthi ele Melika labangane balo betheze iRussia izijeziso zenotho ezilukhuni. UBlinken wethule amazwi la ekhuluma emsakazweni we-NBC. Amazwi kaBlinken aza ngesikhathi inkulumo phakathi kweMelika leRussia ziqhubeka phezu kwalolu daba. Amazwe angentshonalanga agoqela yona iMelika leBhilithane athi iRussia izama ukuhlasela iUkraine ihluthune lelo lizwe ngemva kokuba uPutin ethumele inkulungwane zamabutho elizwe lakhe emngceleni weUkraine. Umongameli Joe Biden laye usekubeke kwacaca emihlanganweni aseyenzelo Putin ukuthi engavele engene ngodlame kwele Ukraine baza kwethesa ilizwe lakhe izijeziso zenotho ezizalimaza umnotho walo. Elebhilithani lalo lazise izolo ukuthi selithole impiko ethi uPutin uzama ukuhlasela ele Ukraine ngenjongo yokugenqula uhulumende okhethwe ngabantu ukuze lifake umongameli osekela uPutin. IRussia ithi ayithokozi lakancane lokuqhela kumanyano weNATO wona ovikela amazwe angentshonalanga. Ukraine izama ukuba lilunga lalumanyano okuyinto engafunwa yiRussia. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa uthi ibandla lakhe le-ANC alivumelani lembiko ephehla inzondo eqondiswe ebantwini bokuza ememethekiswa ngamanye amabandla aphikisayo. IMelika ithi akumelanga ibutho leZimbabwe lingenele kundaba zokhetho kumbe ukwethusela abantu ukuthi bavotele ibandla thize. I-United Nations Human Rights Council iqhuba umhlangano wokuhlaziya umumo wamalungelo oluntu eZimbabwe. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30 yimi untungamile inkomo.